Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuhlangula 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power abala ama numbers abantu abala ama numbers mo EFF mo MK layo iDA
selahlulekile ibandla leAfrican National Congress elibusayo ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende wele South Africa lilodwa
iklasi ngayinye ngayinye uthola ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili eklasi laphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene
abantwana abanengi eNkhwali Primary School eGwanda South ngabanazindlu zokufundela zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selahlulekile ibandla le-African National Congress ebelibusa kwele South Africa ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende lilodwa kwele South Africa. Abezindaba abe-Associated Press labe-Reuters babika ukuba asebaliwe phose wonke amavoti okhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Kubikwa ukuba ibandla le-African National Congress lamavoti edlula kancane okuyisilinganiso songamajumi amane ekhulwini lilandelwa ngele Democratic Alliance elamavoti angamajumi amabili lanye ekhulwini 21%. Ibandla le umkhonto wesizwe elisanda kubunjwa ngwaye umongameli umnumzana Jacob Zuma lona lilamavoti ayisilinganiso sokulijumi lane ekhulwini 14%. Ele Economic Freedom Fighters elikhokhelwa umnumzana Julius Malema lilamavoti afika phose isilinganiso sokulijumi ekhulwini 9%. Kusobala ukuba ele-ANC kuzamele libambisane lamanye amabandla ukuze libombe uhulumende. Akukaze kwenzakale lokhu selokhu ele-South Africa lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power abala ama numbers abantu abala ama numbers ngo EFF ngo MK layo iDA iANC ayengeke nelise ukuthi ibuse yodwa yebo kuma province njengabo Limpopo Free State bazabo sabebodwa kodwa kwamanye ama province lawo kuzaba nzima njengabo Gauteng okuyi economic hub kuleli lizwe kuzaba nzima so national government sizabona ukubana bazafanele baqale ukukhulumisana lamanye ama political parties ukuthi balibusilizwe.
Yes, siyabona iDemocratic Alliance ithi nxa bengakhulumisana le-ANC bangakhulumisana nje bekhululekile kodwa ke nxa sokubuya i-MK ithi phela kumele vele uRamaphosa engabi khona khonapho-ke kuzokuhlupha.
Umuntu oku-center stage lapha nguRamaphosa. I-DA siyakwazi ukuthi kayithandi i-ANC izithandela uRamaphosa. Kuzothi la ababanye bale nkinga lo mnumzana uRamaphosa. So yikho lapho esizabona khona esefaka ama-conditions anjengalawo ukuthi umnumzana uRamaphosa akathi step aside. I think lakho within i-organization ye-ANC kuzaba le mbuzo thize ngoba uzakhumbula ukuthi umnumzana uZuma bamkhipha bethi abangeke baqhubeke laye ngoba uyi-liability. So kuprove ekhathesi ukuthi umnumzana uRamaphosa ube yi-liability enkulu. So i-possibility yokuthi from within kube le-revolt. Asingeke siyirule out.
Ngathi-ke nxa kungabekwa eceleni uRamaphosa abangamkhangela khonapho mbani ukuthi bemfake ukuthi abe ngumongameli.
Uma sikhangela ama-dynamics awe-ANC khathesi umnumzana Paul Mashatile angathatha over as upresident. Kodwa siyazi ukuba namaqembu anjengabo-Democratic Alliance kawamfuni bahlala bemdingela amacala ukuthi kunezimali ayezithola u-corrupt and stuff like that. Lanxa lawo ma-allegations engaprovwa e-court kodwa siyazi ukubana into abahlala bezi-raiser yikho ubona-ke befuna ukuthi baye ku coalition ukuze ba protect umnumzana u Ramaphosa.
Kungaphumelela kono.
It's possible so ukuthi ngokuthi umnumzana u Ramaphosa wenelisile ukukonvinsa abantu within ANC ukuthi baye ku alliance le DA. Kodwa phela sikhumbula ukuba ne ANC majority of its members ngabantu abamnyama and DA majority of former members awo ngabelungu njalo iDA continuation of national party. So ANC as an issue of morality, are they prepared ukuthi baye ku coalition or alliance lama former apartheid activists? Asazi ke khonapho silinde ukuthi sibone.
Umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kule South Africa.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uselibhekise kwele South Korea lapho kuza kuqhutshwa khona umhlangano omkhulu wamazwe la welizwe leli lamazwe wezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba kuzahlolisiswa ezamabhizimusi lezombusazwe emhlanganweni lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeZim Live. Idolobho lakoBulawayo namhla lidakazelela iminyaka elikhulu lemajumi amathathu yokubunjwa kwalo 130 years. Bekulomcimbi omkhulu namhla edolobheni leli lapho kukhulunywa khona ngembali yakoBulawayo. Abaphathintambo bedolobho leli bathi kumele lihlale lihlanzekile njalo babona ukuthi lizathuthuka ngemfanelo ngokuya kwesikhathi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selilobe isivumelwano sokubeka phansi izikhali esithakazelelwa yiHamas kanye leIsrael. Kodwa kwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngodaba lolu. Ele-Ukraine lidinga uncedo lwezikhali zemoyeni kulandela ukubhonjwa ngamandla ngele-Russia. Lithi liwise amabhomba ohlobo lwama-missiles angamajumi amathathu lanhlanu aphoswe ngele-Russia elibhomba kakhulu izitichi zomlilo kagesi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze mapandleni, abafundi besikolo seNgwali Primary School sebefundela egcekeni ngenxa yokusilela kwezindlu zokufundela. Abazali abalabantwana abafunda esikolo lesi bacela uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Ubika uAlbert Ncube.
Abafundi kulesi sikolo bafunda befulathelene endlini yokufundela yodwa ngesikhathi umama omkhathi ungenzi kahle kuthi abanye bafundele phandle. Akumangalisi ukuthola abafundi abafika amajuma esitshiyagalombili 8 lababalisi ababili endlini eyodwa yokufundela esikolo seNgwali Primary School eGwanda South. Unkosikazi Kilebogile Ndlovu oyisakhamuzi seNgwali uthi isimo kulesi sikolo siziswa usizi ngoba abafundi beminyene kakhulu.
Iklasi ngayinye ngayinye uthole ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasini laphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene, enye iklasi ikhangelele enye ikhangelele. Abakufundayo abanye bayasebengasazwisisi lokudlala ucina kusiba kunengi phakathi.
Umgcini sihlalo wekomidi abazali besikolo seNgwali umnumzana Obert Ndlovu uthi isimo salesi sikolo sizadala ukuthi abafundi bengaphumelela ezifundweni zabo.
Uthola kwenye indawo bengu-87 abantwana beminyene. Isimo esikiso si-affecta abantwana ezifundweni ukuthi le mpumela yabo ayisoze ibe yimpumela enhle.
UNdlovu utho kwamanje badinga uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Ukansila kaward 24 eGwanda South umnumzana Ntokozo Ndabalime uthi abogatsha lwezemfundo bake bavakatshela kulesi sikolo bezobheka isimo.
Bathola beminyene kuklasi engathi angu-4 afundela phandle aswele indawo yokufundela.
Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ziningi izikolo ezibhekane lodubo lwenkhwali esabelweni sezansi emandebeleni.
Udubo lokusilela kwezindlu zokufundela kwabantwana lubhahile ezikolweni ezingasezansi emandebeleni. Kwesinye isikhathi ukusulekala kwezindlu lokhu kubangelwa iziphepho ezathatha izindlu zokufundela.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Taungana Ndoro uthi bakhangelele ukwakha izindlu zokufundela ezingamakhulu amahlanu kusiyaphela umnyaka ozayo ikakhulu emaphandleni. Uthi njalo izikolo ezilabafundi abaningi zilakho ukufundisa abanye ekuseni kuthi abanye bangene emini, lalo bevuma ukuthi lokhu kungaba nzima emaphandleni lapho abafundi abahamba imango emide besiya esikolo. Abafisa ukuncedisa isikolo senkhwali balakho ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yabazali uMnumzana Ndlovu unombolo ezithi 263-712-731-224 kusenjalo zidlele evalweni zakhamizi ebuvuma eGwanda South kulandelwa ukudutshulwa kwesomabhizimuzi. Umnumzana uNkemesi Maphosa wale mnyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasikhombisa ngensonto ebusuku esidolo sakhe. Isikhulumeli samapholisi eGwanda South uNkosikazi Loveness Mangena uthi uMaphosa udutshulwe kanhlanu emzimbeni wabhubhele UBH koBulawayo ngomvulo. Ukhuthaza uZulu ukuthi asebenzelane lamapholisa ukubamba lezi zigelekeqe ezingaziwayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje sixoxa lamalunga enhlanganiso ye-Youth Ablaze alapha eMelika ukuzoxhasana labanye emakolitshini besabelana ulwazi kwezamasiko, ezamabhizimusi lemfundo. Umqalisiziba ngunkosazana Paula Paloma ofundisa umculo esikolo se-Inala esigodini obuye labanye babafundi bayo.
Ngibuyelapha elizweni lase-America nge-Youth Ablaze Exchange Program. So i-Youth Ablaze Exchange Program iyahlangahlanganisa ama-talents and iya-nature ama-talents nje. So mina ukuza kwami lapha ngibuye njengombalisi we-Inala High School, which is part of the program. So ngumbalisi we-music. So since i-cultural exchange lay izabe ihlangahlanganisa ama-talent, ihlangahlanganisa njalo sizabe siba nature on their careers, what they want to do in their careers. They are here to find out ukuthi bona bangobani kahle kahle with the kids labo esifike labo lapha.
Ye, nxa lapha ufundisa ezomculo, yiwuphi umculo kahle kahle okhangelayo? Lemgido yangkhona konke okuhamba lakho ngasichazisela kabanzi.
Emculweni ebantwaneni bami laba embuye labo sizabe sihlabela ulimi lwethu kakhulu, ulimi lwethu lesiNdebeleni, ulimi lwethu lesiShoneni njalo. So sizabe sichaya hawo ongungu, sichaya konke nje amahosho, amambira.
Imgido yiphi?
Imgido silazi imgido yesintu, sila isintu sesishoneni, sila imgido yesintu yesiNdebele. Hayi khathesi nje sibuyelazo zona lezi zichisha leza khathesi nje.
Kuyini osowakutholayo esingathi ngesingisi achievement?
Ekuqaliseni, I got my first nomination here in AMA Awards in Zimbabwe, eyayinye best actress, which I didn't win, but it was an achievement, it's a nomination. Mm-hmm. And then I was part of Video Gacha Appraiser, which has which 13 million views. So I to me, kwakuyisibili kuyi-achievement enkulu kakhulu. And then ngikhangelele njalo to be part of a lot of videos, to be part of uku-acta njalo phambili. sahlangana ekutheni sasisenza enye project Higher Life Foundation. And then that's when esahlangana khona. I Higher Life Foundation is a big project ilobu econet khonapho but yenzwa ngu Mrs. Masia. So yikho lapho esahlangana khona, sabonana our talents and then sasiba part of the music video. Ngaba yi main actress khonaphani.
Omunye njalo okulolu hlelo lwe Youth Ablaze ngunkosazana Blessings Mhlophe owazalelwa eSouth Africa kodwa ehlala khonapha eMelika.
And I'm really happy to see that there's a lot of women in STEM. I feel like that's something that we need a lot of representation for women in STEM, especially like the more underdeveloped countries.
Uthi uyathokoza ngokuthi nxa esethekela amanye amakoleji bakhona abesifazana abathatha izifundo ezifana lezakhe, njalo ufisa babe bebaningi kakhulu abavela kwamanye amazwe.
Taking my knowledge from pharmacy tech and broadening it up to become a pharmacist, I would want to, like, after I get my degree, to go reach out to different countries and actually just do my practice over there.
Unkosazana Mhlophe uqhuba izifundo ze-pharmacy njalo ukhangelele ukwenza eze-chemistry. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumnumzana Mlungisi Mhlophe oweZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika. Oliver Lelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, wathi ngike ngivulele inkundla. Okwamanje uChris Gande.
Ngali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Pitizela Ngoko oseke wavotisa ngapha kwelemelika. Ungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ungomunye wabavotisileyo lapha eMelika. Ungasitshela ukuthi kuyini okubonile?
Okokuqala lapha akuvulwa izincwadi, kusetshenziswa icomputer. Umuntu uyafika nje bembuze imbuzo ethile, bayakubuza isifungo sakho negama lakho, bekubuze iminyaka yakho lekheli lakho. Bakubuza nje khonokho, bakukhangele nje lapha emshineni nje bayacompare nje, bayaqhathanisa ukuthi okukhulumayo yilokho yini okuphuma emshineni. Ngemva kwalokhu basebekule phepha nje abaliprintayo, besebekunika-ke iphepha leliyana ubusu sayini ukuthi hhayi lokho kusephepheni yipho kanye okuqhamba wena. Ususiya kutafula elilandelayo lapho ozathiwa khona esingathi yi-ballot ekuvota. Lapha eMaryland uyakhetha ukuthi kumbe ufuna ukuvota emshineni kumbe ufuna ukuvota ngephepha ngokwalo. So lapha abavotela emshineni bayaphiwa nje ekungani i-passcode, ubususiyayifaka-ke emshineni. I-information yalana efanana lale ekubhalot elisephepheni iyaphuma nje, ube selokhu ukukhetha-ke ubotobotoza ukuthi hhayi lapha ngivotela lo, ngivotela lwana, ngivotela lwana, ungaqeda usuchaya usubmit.
Impumela siyasibone ingani ihle iphume khonapho khonapho. Ukubone njani ukuthi kathi impumela yokhetho kungani iphangisa?
Njengoba ngithile ukuthi ungavota ngelokhuza ngomshina ubususenza usubmit, kuyabe kunje lokhu kukubala kufaka ama-total, kodwa abavotisayo abanelisi ukubona ukuthi ngubani okhokhelayo, kubani sethole amavoti amangaki. Ikanti labana abavota ngephepha esingathi i-manual ballot, ngaseqedile ukukhona lapho ofaka khona komunye umtshina oginya i-ballot, esingathi lapha bathi basebenzisa ibizo lithi scanning, scan i-ballot bese belifaka nje kwekunye ingcebetho ngaphansi ekhongozelayo. Lapho khonapho ama-total abe elokhu esiba khona, lini elivotisayo eliyabe likubona inani labantu asebe liyabe lingaboni inani lokuthi sebevotele ba. Nxa ukhetho soluphela lapha eMaryland luphela ngo-8, liyake seselihamba-ke selisiyasayina ukuthi seliqedile ukuvotisa, sebe sithi khona kulo mtshina wakhona kule bhathani yakhona nje, uqale yasithi close the poll, ungavele uvale amapholes ukuthi kathi singalesi sikhathi abasavumela ukuthi uvote omunye umuntu. So siba khona lapho ke ongaprinta khona ukuthi send the outcome. Ungavele utshaye ke nale ibhathane naleyo. Konke sokuthunyelwa khonapho nje within a minute kesho kusazakala ukuthi ubani uphumele okungakanani nokungakanani. Kodwa abavotisayo alenelisa ukubona as ilanga leprogressa eliyalibona kuphela inamba yabantu asebeyo.
Asithi thina kusekhaya lapho okungacitsha khona amandla kagetsi akungeke kwaphazamiseka na?
Ye, kuyaphazamiseka kodwa imitshina yakhona injalo ilama-battery ayenza i-backup abe khona. Asithi sisebenzisa imitshina le ekhaya. Usuku bonke liyalala liplugile emagetsini. Kalo kufanana nje lama-battery ekhala nawuthi angayo esola. Liplugile nje khonaphana ama-battery lami lawo abe-charge. Lama-battery akhona alamandla ukuthi akwanise ukwenelisa ukuhamba okwamahola angu-20 hours.
Likhona yini ixesha lokuthi umuntu aqilibezele?
Into esengayifundayo ukuthi omaqhingase lamaqili bakhona yonke indawo. Okwamangalisayo oqala ukuthi thina lapha eMaryland, njalo ngikhuluma ngithi eMaryland ngoba eMelika imithetho iyatshiyana nge-state by state. Kulamanye ama-states ukuthi bafuna ukuthi ubuye lesithupha kumbe icengelelane lokutshayela i-driver's license. EMaryland awukhaleli ukubuye uthwele i-driver's license kumbe isithupha sakho. Uyazibuyela nje wena mathupha. So okusizayo ukuthi nasubuyile laphana njengoba ngithi ukuthi bazafika bethi unguzibani wena usutshela sibe-charge laphana. Ikheli lakho mbani subatshela bayabona laphana. Wazalwa nini subatshela bayabona laphana. Engakwaziyo khonapho ukuthi ungafunda okomunye ube la information ngane yomunye ubuye wena sokhuluma sozenza yena angazi kumbungenelisa khona. Kodwa kwenzakalayo ukuthi awenelisi ukuvota kabili. Hayi, kulokhu kuye kuvaliwe ngokumthini lwane ungavele uvote, uyasivala ibizo lakho. Kulabanye abake becele ukuthi bethunyele ama-balloting khaya ukwenza ukuthi bevote bengikhaya. Ungenza njalo ubusubuya mathupha. Umthini lwane uyahluka uphikha ukuthi ngelanga elinde wena sakuthumela ibalot.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Yebo, salani kahle balaleli. Lapho khona uma kulokhetho hamba uyevota ngoba ivoti yakho
lo ke bengumnumzana Phidisela Ngcobo ebesiqoqelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Ye, siyabonga kakhulu Chris Dande, ungadinwa lakusasa. Abantu abaningi emaphandleni kabayisebenzisi imali entsha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG ngenxa yobuzima bokusebenzisa omakhalekhukhwini ngendlela eqondileyo. Basebenzisa idola leMelika, amaranzi lamapula. Kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi kabasebenzisi ngitsho nakancane iZiG ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amagagasi. Bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela. Induna uFuyana wesigabeni seKezi uthi kunzima ukusebenzisa iZiG emaphisa lakwezinye indawo.
Izitolo eziningi esizisebenzisa izitolo ezine emakhaya. Yona nje umshini wokuthi umuntu aswayiphe imali awukho ngoba le network ivela yikho. Ngisho i-network yokufona xa umuntu uthe wamtholayo kule nhlanhla. Ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele bayisebenzisa iZiG. Ukuthi uzosebenzisa iZiG kufanele uziye emaphisa. Emaphisa yi-growth point yethu eseduzane. Yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona. Kodwa ke lakho kunesi sinelokuza enkulu kakhulu nge-network. Usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni ema-trailini. Uthi nxa uzuyatshayisa kuthiwa i-network ayikho. Ivele ingekho yona leyo network ngoba vele iyasihlupha lanxa ungaswayiphi. So iyinto enkulu yona le esihluphayo kakhulu. Kodwa ngiyangizwe ngapha koBulawayo ukuthiwa hayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu. Kuyakhathaza kakhulu.
UFuyana uthi basebenzisa imali ejiyeneyo.
Sisebenzisa kakhulu amaranzi. Bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranzi ngoba abantwana bakithi abaningi bazinze kwele South Africa. So yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela izihlobo zabo ezingapha emakhaya. So yes, iyosebenza kakhulu.
Bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe, Bulilima, Bidebridge, Kwanda South, Insiza, Nkayi, Lupani, lezinye okungasetshenziswa khona imali le. Omunye wabangayisebenzisiyo iZiG umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi iZiG le. Sisebenzisela imali yethu le esiyaziyo esiyithandayo, idola leAmerica leRand. Yikho esikusebenzisayo iZiG leli hatshi asikaliboni. Nxa unokuthi ngathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni ikulapesa sipone abantu belithwele ngingaba lalo mina i10 zig ngafuna ukuthenga stradini umuntu engafuna ukuthi akuye wantshela wathi 5 rand le ukukhanya lami kwampithikiza even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalama pensioni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama airtime kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa izigi leli ngedola leli esilisebenzisayo le-America kumele libe yi-13 zig lamasenti phezulu kodwa uzabe kutshela ukuthi hhayi idola liyi-10 zig vele nje hhayi ukusebenza kwalo hhayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sisisebenzele idola leli impuphu nje kathe siyindlala sithenga ngayo iloku i-American dola leyi sisebenzela kuhle kakhulu thina idola
uthi bayayisaba imali le
siyisaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo kade siyindlala abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo abanye bathengisa inkomo abanye bathengisa obabhema abanye imbuzi kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngezigi uthi usulitholile izigi lelo uzosokuthiwa selifile ngoba irethi yalo siyayizwe iyafluctuate ungabala lapha kubo-social media uzokuthiwa imali yangikhona iyabophisa labantu ababotshwayo manje siyesaba vele ukuthi asiyithembanga imali leyo so hhayi emakhaya lapha thina hhayi kulokhu kunomali sizisebenzisela nje i-American dollar lerandi hhayi izigi asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyayenelisa ukuthi sithenge impuphu sithengele sibhadalela abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hhayi izigi thina sikaliboni ngapha emaphandleni
uhulumende uthi kumele izigi isetshenziswe ilizwe lonke sekubotshwe abantu abafika phose ikhulu abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi weRumba uziboniso uphumuzile Dube ozibiza ngegama lokuthi Barry Mr Zibo emculweni ehamba leqembu lakhe elenduna zedale nawe ngixoxa lontuka Meligomo weStudio 7 ngidlaladela lakhe elija
ngiyabonga mfakazi ngidabuka endaweni yaselufani emagondeni amade ku-BH 66 edandanda area kumachokotha wadi endaweni awayibiza we-DM Dlankosi sengilama-albhamu amathathu namasingili amathathu eyodwa ngayithabela inkulufane squad le-DVD eyodwa
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
waxhumana lami enambeni ethi 0027634341102 kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mr Zibo and Induna Zedale kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mahole Mabovela Dube ngidlala iy'ngoma zami zetholakala ku-more than 50 online platforms YouTube, Deezer, IVT, Amazon, TikTok lapho nje ngacabanga ukuya khona uyafika ubhale uthi Barry Mr Zibo
abalandeli ubachiyela wapha amazwi
abalandeli ngibachiyela la mazwi ukuthi abangasazi ukusapota iqembu likaBarry Mr Zibo yezindlela zokudlala ngoba lokhu esengikwenzile ngokunye kwakhona kukhulu kuyeza njalo ngiyabathembisa ukuthi njengoba ngaqala from the first album ukusiza kwe-SPB ngihamba ngiphosela ingoma eyodwa yesilungu ngithola kuqhubeka futhi nikwenza lokho nalo nyaka izoba khona futhi ingoma yesilungu eyodwa ku-albhamu ebuyayo
mm-hmm.
kakhulu ujakalekhaya singayihlukani izihlobo sesikhangela iindaba ezikhokhela namhlanje sebehlulekile abebandla le-African National Congress ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe urhulumente kule South Africa. Sigqiba lapha kuhlelo lwethu lanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakare.